So we see card descend about VOA in the belly.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 23 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane we-corona eHarare. Lokhu kuyasingisela kubana lo mkhuhlane kuhlanwe ingozi kangako.
Osakhulayo umnumzana Zororo Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe okubulawa ligcikwane le-COVID-19 eHarare.
Singeke simise abantu ukuthi vele bagaduzuka, imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangeni ebantwini umkhuhlane. Akuthi udriver abe elo mutshanyana wokuphuntshuzela wonke ongena ebhasini.
Uzulu wakobulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula igcikwane le-coronavirus. Ngenxa yamabhasi kahulumende awezupho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene. EleZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB ngoba selisehla inani labatholakala belaso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Indodana kasomabhizimusi odumileyo umnumzana James Makamba osakhulayo uZororai Makamba usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe ukubulawa ligcikwane le-coronavirus. UZororai ofunyenwe elaleli gcikwane evela kwele Melika ubhubhe namhlanje eHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuveze ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana uBhadaya Moyo ekhuluma nabomsakazo oweZBC. UZororai Makamba obengowesibili kufunyanwa ele gcikwane leli kwele Zimbabwe ngomgqibelo ubikwa ehlolwe evela kwele Melika lapho anakekelwa ukuba angabe elithole khona. Lokhu kwethusa abaningi asebecele uhulumende ukuba enze konke okusemandleni akhe ukuvikela uzulu waseZimbabwe engozini yokusabalala nokumemethelwana kwaleli gcikwane. Unobhala wezempilakahle kwi-MDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Henry Matsorera uthi sekumele ilizwe lonke libambane ukulwisana lalo mkhuhlane.
So we understand we've got our first coronavirus death in Zimbabwe and we want to pass our sincere condolences to the family of the deceased and also to the whole family of Zimbabwe.
Siyezwa ukuba sibe lemva ngenxa yaleli gciwane. Sifuna ukubamba izandla kumuli yakomakhamba lakumuli yeZimbabwe. Sifuna ukutshela ilizwe leZimbabwe ukuba sinanzelele okuchiwo yilo mkhuhlane.
Hygiene protocols and social distancing protocols.
Isiphathamandla sogatsha lwezokuthula kwempiko kuZANU-PF uMnumzana Thakwaza Mgwadi uthi bona njengebandla sebeza kukhuthaza uhulumende ukuthi avale indawo esezinabantu abaningi.
I can assure you and please take this for my word. The senior heads of departments at the party, including senior leadership, met and decided to recommend for the leadership in government.
Lokhu ngiqinisile Steve. Namhlanje inkokheli yeZANU-PF ihlangene yavumelana ukukhuthaza uhulumende ukuba sokumele abantu bengavuthani yonke indawo, ukuba sivale ezinye indawo okugcola khona abantu njengesiyaso eGlenview laseCopacabana. Sesitshele uhulumende ukuba aqinise imizamo yayo.
Some industrial places where people crowd on a daily basis like CSO, like Glenview, the party has recommended to government that tough measures be taken.
Loba nje leZimbabwe selilabantu asebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19, abaningi lokhu bengayitshayi indiva inkuthazo yokuzivikela ekuthelelweni leli gcikwane. Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Honest Dube uthi yena uyakholwa kuNkulunkulu esithi uzaqhubeka esiya enkonzweni.
Umhlaba wonke siwelwe ngumkhuhlane we-coronavirus. Siyabona ukuthi iningi labantu selilahla ithemba ngoba umkhuhlane lo awula indlela yokwelatshwa ngayo. Iqiniso ukuthi lawa yiwo amalanga okugcina. Semalangeni okugcina lawa abantu bamelanga belahle ithemba. Mwebabili iti virayasha sao live by faith. Mkulu nkulu wakulu masiri kutukuza wale, ni mkulu nga la pegiyo, pati singa vile temba, mkulu nkulu nga nyele slash.
Esini njano isaka muzi, umemzana Mary Steve uti, ukulu mende soku mele, atikinze imi zamo yake. Yoko vimba kusabana na kwa ligciwane
bana solo umuntu oselahlekelwe impilo ngenxa yomkhuhlane wecorona eHarare elizweni lethu leZimbabwe. Lokhu kuyasitshengisela kubana lo mkhuhlane umkhuhlane oyingozi kangako, ngoba siyananzelela lapha kwezindawo okwenzakeleyo. Ngakho sibe sithi aluba uhulumende uyafaka imizamo eqakathekileyo, imizamo ezayenza ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki, ngoba siyananzelela ukubana umkhuhlane lo ungavele uqale, akula muntu esingathi usekuphepheni, wonke umuntu usengozini efana nayo.
Uhulumende okwamanje usethole usizo oluvela kwele China, eBritani nakwe Germany ukuba alise ukumemetheka kwalo mkhuhlane eZimbabwe. Kwele Italy lakwele China lapho okuqhamukele igciwane selibulele inkulungwane zabantu, okungabangela ukuba ileta livale imingcele. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Uhulumende uthi abathengisa izitaladini labanye bazaqhubeka ngomsebenzi wabo bengalandela umthetho, njalo benanze ukuhlanzeka. Ngesikhathi ilizwe selihlaselwe ligciwane le-coronavirus eselisabalele emhlabeni wonke, lokho kuphume emhlanganweni osanda ukuqhutshwa ngumphathintambo obona ngezamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni, labathengisa ezitaladini labanye. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mukasa, usichasisela okuphume kulomhlangano.
Umhlangano esasilawo lo minister umama uSithembiso Nyoni wawungokukhuthaza thina esithengisayo ukuthi sihlanzeke, sinanzelele lomkhuhlane lo coronavirus othe wayehla. So uminister wayesithi babhoda bakhankasa kanye from upresident labo bonke ama departments bekhankasa ngalo mkhuhlane, besiqwayisa ukuthi sisebenze njani. Njalo babefuna ukuzwa ukuthi thina ngokwethu sifuna ukuthi uhulumende esincedise ngani, thina ngokwethu siza kwenza njani ngalo mkhuhlane. So sasingathi siyaxoxisana lo minister esizwa impono yethu njengezisebenzi, laye esiqwayisa kuphela ngomkhuhlane lo ukuthi siwunanzelele.
Liza nanzelela njani inhlelo zokuhlanzeka lezi, njengoba sibona ukuthi amanzi asilela edolobheni lakoBulawayo, njalo abathengisayo bagcwele ezitaladeni?
So yena ngokwakhe umama wayesithi hayi uzositshela ukuthi sihlanzeke njani, sigeze izandla, siphanane ispace, sibone ukuthi siyenza njani. Njoba nalathi sasicela kuye ukuthi ngaba siyathola njengezisebenzi, sithole ama-sanitizer at a cheaper price, ngoba siyananzelela ukuthi kathesi izitolo zinjani, zikhwezile izinto zawo. Ungananzelela ukuthi ispirit besithengiswa sisichiphile, iglycerin ichiphile, kodwa ngokuthi kathesi sokudemand khona lokho ukuthi seza ama-sanitizer abo spirit lama-glycerin, izitolo sezikhuphulile ama-prizes. So besizama ukuthi sikhulume lo mama ukuthi hayi kazama ukuthi bekhulume labakhangele ngama-prizes ukuthi ebe affordable, ozothi bonke abantu bekwanise ukuthi bayathenge esebenze ezindlini. Lakhona lokho ukuthi besixoxa nje lokuthi awubhesi. So kuningi okuphumileyo, thina njengezisebenzi sikhiphe ukuthi i-city council kayizame ngamandla ayo ukuthi idinge ezinye izindawo, abantu labana abathengisa emavrandini ezitradeni laphana besusho khonaphana bephiwe ezinye izindawo. Laye umama laye khuluma ethi hayi ngizwile kodwa angeke ngiphendule. Labe city council laba babekhona, ukhona owayemele i-city council, laye wakhuluma wasitshela ngokwakhe ukuthi hayi amanzi akhona, abafuna ukusebenzisa ispecial abasebenzela egodini bakwanisa ukuthi bethole amanzi ezimpompini zemahofisini e-city council. Sile hofisi liyane se-Dartmoor esetshenziswa eyiyo eyethu, lapho esibhadala khona, lapho esidinga khona izindawo zokuthengisela. Bathi bavula okwezokuthi sithole amanzi. So kuningi nje sasiphonga ukuxwayisana nje, kwakuyukuxwayisana sibonisana nje ukuthi singayenza njani umkhuhlane. Yikho lapho esafunda khona futhi ukuthi njengamavenda, njengezisebenzi, sofuze sithandane, sazani, sazisane, singabona omunye wethu engathi kezwa kuhle simncedise, simphathise, engavali umsika wakhe, ngoba engavala abantwana bayakudlani. so nxa evele egula uyakwanisa ukubuya lezinto zakhe ecele umakhelwane labo bemthengisele sithengisa kanjalo.
Lo unkosazana Debra Mokasa, umgcini sihlalo weBulawayo Vendors and Traders Association, sixoxela ekhona le koBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
UZulu wakoBulawayo ubikwa esengozini enkulu yokusabalalisa lokuthelelana lula umkhuhlane wecoronavirus ngenxa yamabhasi kahulumende awezukho kanye lemichova elokhu ithwala abantu behlala lokuma beminyezelene khona kukhuthazwa ukuthi abantu bengathintani. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abantu bakoBulawayo kanye labachayeli bezimota lokho bengaboni ingozi ekhona ngegcikwane lecorona ngoba akula ukuveza ukuthi bayazama ukuthi bavikele ukumemetheka lokuthelelwana kwawo ezimoteni zabo. Umnumzana Aklas Moyo, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabathwala uZulu eJehova Mbayiwa, uthi bayazama ukwazisa abantu ngemfundiso yomkhuhlane lo.
Abantu thina ezimoteni zethu lapha siyageza, abafana nesikhathi sethu siyageza izimoto zabo nesapho phakathi. Ngelabo magezi nxa abantu bengena abantu babatshela ukuthi njengokulo mkhuhlane okhona lo nxa likwehlela lithi so ningaxawulani ezimoteni yikho esibatshela khona.
Unkosikazi Sizwile Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi imali ebhadalelwa ukugada imichova iningi kakhulu, ngakho kunzima ukuthi bayekele ukugada uZupho laloba besizwa ngomkhuhlane lo.
Sizwile sibili ngomkhuhlane lo abathi yiCorona. Hey, manje thina uDubo inkinga yethu yokuthi khathesi siyagadwa oZupho, siyagada ama istimela ngoba yikho kungani kuchiphile kusichiphele.
Umnumzana Themba Mathuthu olilunga ledale leSenate emela imzingwane uthi kuningi okumele uhulumende akwenze ukulwisana lomkhuhlane lo.
Kuningi okusafanele uhulumende akwenze ngoba nxa sikhangele abantu lokhe bekhanya bephithizela behamba kakhulu, abantu bachayisa emsebenzini and bayaphithizela bayaminyana ku-transport bagade oZupho bahamba beminyene. Kanti ke izicebiso zithi zona abantu abafanelanga baminyane.
Unkosikazi Sichelesile Mahlangu olilunga ledale lephalamende emela umuzi wePhumula uthi abakabi lamalungiselelo omkhuhlane lo.
Njengobukhokheli asikabi prepared for umkhuhlane lo wecorona. Tili ingozi ilothi khona khona phana emabhasini uZupho, kare singikhuluma xa singahamba ku 6 Avenue lapha kugadelwa khona amabhasi kugcwele different kind, kule Phumula, kule Magwegwe, kulani abantu labana they are more than 1000. So indlela engiyibona ngayo mina njengelizwe lako leZimbabwe ukuthi asikabi prepared for i-coronavirus leyi.
Laloba iningi likhalaza ngengozi engaba khona ekumemethekeni komkhuhlane emabhasini, unkosikazi Stars Mathe uthi uhulumende ngeke enelise ukumisa amabhasi ngoba kuyiyo indlela yokunceda uZulu.
Mina ngikhangela ukuthi singeke simise abantu ukuthi vele bagade uZupho ngoba indlela yokubasiza imoto ziyadula. Kodwa ngingacela ukuthi alubana sonke sesizimisele ukulwisana lokuthi kungangena ebantwini omkhuhlane. Akuthi udriver onika itikiti abe elo muchanyana wokuputyuzela wonke ongena ebhasini.
Ukumemetheka kwegcikwane lecorona sokusenza abantu babe lokuthandabuza ngokwenziwa nguhulumende ukuvikela ukusabalala lokuthelelwana kwalomkhuhlane okufaka impilo zabantu engozini elizweni lonke, kodwa ikakhulu koBulawayo okufunyenwe ukuba isibhedlela okumele siphathele umsebenzi eseTongroof singalungelanga ukuthi samukele loba ukuphatha oyabe esefunyenwe elegcikwane leCOVID-19. Nanku sokuphume umbiko wokubulawa komuntu wakuqala ileli gciwane eHarare obevela kwele Melika. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Usiba lukhulu wesabelweni seCalifornia khonapha eMelika uGovernor Gavin Newsom usethulele isinqumo sokwa lisa abantu kuhamba-hamba bahlale emizini yabo ngaphandle kwabasebenzelana ingatsha ezingamelanga zivalwe ezinjengezibhedlela, abacitsha umlilo, abatshayeli bezimota ezithwala izigulane labanye. Ilizwe leNiger lithole umuntu walo wakuqala osefunyenwe elegcekwane le-coronavirus. Lo muntu uhlolwe wafunyanwa elalo ngolwesine evelela kweleTogo lapho edlule kwele-Ivory Coast leBurkina. Ukuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus emhlabeni jikelele okuqalisele kwele-China kubikwa sokuphazamise umsebenzi wokuthengiswa kwamaluba kwele-Kenya emangweni awe-Europe. Nxa umsebenzi uhamba kahle, ele-Kenya livame ukuthumela amaluba ohlobo lwama-roses inkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 ngelanga, kodwa kathesi lenalisa inkulungwane ezingamachumi amahlanu kuphela 50,000 ngelanga. ELeZimbabwe lithi likhanya seliphumelela emzameni yalo yokulwisana lesifo sofuba iseTB, ngoba lisehla inani labatholakale belaso lisuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu lisiya kwezilikhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Na inyanga kambimbitho amazwe omhlaba ekhankasela ukuqeda kodubo lomkhuhlane wophepha we-TB, uZulu lapho uthi alwengezelelwe ulwazi losizo phezu kwalo mkhuhlane ikakhulu emaphandleni. Umnumzana Sylvester Mushaike okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zemigodini e-National Mine Workers Union of Zimbabwe uthi amalunga asengozini enkulu kusifo sophepha ukwedlula abakweminye imisebenzi.
It's a disease enkulu kakhulu eibanjelwa lokuzeni i-dust abangeli lokuzeni i-TB. So kawungeke wabange mine ungela TB, imayini le TB kuhambelana.
Uthi lolu ludubo olucina lihlasela ngitsho lemboli zezisebenzi ezihlala ezindlini ezikhona pha abasebenzela khona. Ethi kusiya ngohlobo lokwenjiwayo abanye bakungozi engezeleleyo.
Sile problem kakhulu nxa sikhangela ilokhu zeni i-TB is very prevalent in coal mines. So lathi silayo ilokhu zeni idubo langona likhona sibili.
Kodwa okwamanje uthi akula dubo kangako olwethusayo ngoba iningi lezisebenzi lisenelisa ukubona ukuba isifo balaso bebe sebeselatshwa siphele singakabi yingozi. Umnumzana Golden Magwaza okhokhela inhlanganiso yezisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union of Zimbabwe igapuze uthi izisebenzi zabo zisengozini lazo emapulazini.
The major worry is that in our industry we use different chemicals. And especially in tobacco.
Inkinga esilayo yikuthi umsebenzi wethu sisebenzisa imithi etshiyeneyo yama chemicals ikakhulu kumsebenzi wokulima igwayi. Lezo yizo izisebenzi ezibhekana lalolu dubo.
Inkinga othe ukuthi labaqhatsha sebekhona emapulazini iningi labo alisenelisi ngendlela ukulandela abakufunayo ukusetshenziswa kwempahla edingakalayo yokuvikela izisebenzi ezisebenza le mithi ejeneyo njengalokho okwakusenzakala kudala.
But we are coming up with the law that will also try to protect the
sisilungisa umthetho omutsha kudaba lokuvikelwa kwezisebenzi sebenzisa impahla ebavikelayo. Sisebenzelana labaqhathi emaplazini lekhansili yokusebenzelana njalo umthetho lo ungagazethwa lonyaka.
uDokotela Charles Sandy okhokhela imisebenzi yokwenqatshelwa kwe-TB kugatsha lwezempilakahle lokwendliwa kwabantwana uthi uhulumende ulwisana nalesi sifo kabanzi okuthi kudaba lwemigodi basebenzelana le-Chamber of Mines ukuze isebenzi zonke zivikeleke.
Currently our incidence is just around 200. At its peak, it was around 550.
Lesi simo kusukela ku 500 ku 100,000 ngayinye ehlolwayo safika ku 200 nje kuphela okukhombisa ukuthi siqonda okufunekayo sibili.
Uthi baqhubekela phambili befundisa uZulu ngalesi sifo eselaphekayo kakuhle ethi imisebenzi yabo ikhanya iphumelela okujabulisayo njengelizwe.
When you look at the mining industry, you also have to look at the informal sector. That is where we have
uDubo yilaba abasebenza bezimele bengelanhlanganiso ezibameleyo kodwa sisebenza lenhlanganiso ezizimeleyo labantu phakathi kwezigaba ukuze silungise lolu dubo.
Uhulumende uthi ufuna ukwehlisa isilinganiso sabantu ababulawa yi-TB ngokwedlula amathumi athoba munwa munye ekhulwini 95% lapho kufika umnyaka ka-2035. Abantu abasengozini yokuhlaselwa yi-TB bagoqela abasebenzele emigodini lemuli zabo, abaphila ligciwane lengculaza ele-HIV/AIDS, abantu abaleminyaka ephezulu kwamathumi amahlanu yokuzalwa, labaphila lesifo sechukela esediabetes okumele behlale behlolwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
AbeZimbabwe asebehlala kwele Botswana bathi uMongameli Emmerson Mnangagwa bekumele alandele isibonelo esenziwe nguMongameli Mokgweetsi Masisi, yena othethe inyathelo lokuzivalela esebenza eyedwa endlini ukuze kube lesiqiniseko sokuthi akathelelanga igcikwane le-coronavirus. Lokhu kulandela uhambo lukaMasisi kanye loMnangagwa abakade beseNamibia ngempelaviki. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
UMongameli Mokgweetsi Masisi umise ukuhamba-hamba kwesiphathamandla zikahulumende weBotswana ngaphandle kwelizwe ngenxa yokwesabela umemetheka kokuthelelwana igciwane le-COVID-19. Kodwa ongapheli amalanga athile, uMongameli Masisi ubesemoyeni elubhekise kweleNamibia ngomgqibelo lapho esiyaba emkhosini wokugcotshwa kamongameli Gage Geingob eVinduk. UMongameli Emmerson Mnangagwa kanye loMongameli João Lourenço oyi-Angola labo behambile kulomkhosi. Kodwa kucunule inengi elithi inkokheli yamazwe la ayitshengisi ukuzimisela ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Kwele Namibia sokufunyenwe abantu ababili abalomkhuhlane we-coronavirus. UMongameli Masisi ngemva kokuchothozwa linengi phezu kwenyathela lakhe lokuya eNamibia ufike wazivalela endlini yakhe eHebron okwamalanga alitshumi lane. Kaso laphume phandle kumbe ahlanganele lemuli kanye labanye abantu ngalesi sikhathi. UMnumzana Sifas Chuma esizalwane seZimbabwe eHebron uthi noma uMasisi ephambanise nokuya eNamibia ungcono ngoba utshengise ukuzisola ngokuzivalela endlini okwamalanga angamatshumi lane.
Imeseji yokuthi abantu bahlale ezindlini yethulwa ngomongameli and kufana lobaba ekhaya, ungatshaya umthetho wena kube sokusiba ngowephulayo. Uyawusululazilona lo mthetho emolini. So umongameli walapha eBotswana indlela ayenze ngayo uphe isibonelo sibili sobuthungameli.
UMongameli Mnangagwa yena kawutshanga ndiva kuphuma elizwe ngesikhathi umlayezo usithi abantu kabahlale phansi ukwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. UMnumzana Nkazimulo Dube uthi uMnangagwa kumele ahambe phambili ekuliseni umkhuhlane we-coronavirus ngezenzo hatshi ngomlomo kuphela.
They must do what they are preaching, not just ukuthi bebe khuluma lokhu bephinde benze lokhu. UMongameli ubethe is not nxa kungekho necessary won't be traveling outside the country, but you saw him on Saturday esiya ku inauguration yeNamibia. Sesizwile nje ukuthi uMongameli weBotswana has been put in self-isolation after attend the inauguration, of which laye I think he was in the wrong. At this moment in time, I think everyone has to be grounded in them. They must lead from the front. Siboning up.
Ucubungula izombusazwe eseHebron umzana Lawrence Ogedize yena uthi owenziwe inkokheli ebe iseNamibia akuvikeleki.
The honest truth is it's a lapse
that
iqiniso ukuthi le impambaniso engeke yavikelwa njalo engeke yachasiswa ngisho lokhu ngoba akula emazweni abo elamandla okulisana lomkhuhlane lo uma ungelamandla okulisana lolutho okungcono ukuthi uwenqabele.
When you don't have capacity to deal with something, then the most important to do is to avoid it.
Bezama ukupha izizathu phezu kohambo lwabo, umongameli bamazwe la bathi kade behlangana ukuze bakhulumisane ukulwisana lomkhuhlane we-coronavirus. Bathi kade bebonisana ngokuthi ingcele yabo ingavikeleka kanjani ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Ngokunjalo, eleBotswana selivale omnye umngcele phakathi kwalo leZimbabwe phezu kokwesabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Umngcele wematselo jeduza le-Plumtree usuvaliwe, kodwa oyiwe omkhulu oyiRamokhobani kanye le-Plumtree lokhe uvuliwe. Ngingumathini Ngonya oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Ngesizwe abalaleli bethu ukuthi bona bathini ngecoronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana yeFacebook ekhasini lethu eleVOA Indebele bekhuluma loGibbs Dube weStudio 7.
Nimpotile ngezindawo uma sengena kwenye indawo ukuthi akuse Bolton
abantu balenkani ugovernment isikhulumile UK ithi ngendlela abantu balenkani ngayo abafuna ukungasuka esitaladeni sebegcina befake imithetho ukuba yilockdown ukuthi bafake njenge curfew njalo kukhale ukuthi loba yilibutho ibutho lingacina lifaka ukuthi likhuze abantu.
Namhlanje lobaphathi kweziyona lebuyayo uhulumende walapha ukhanye uzafaka umthetho omusha ukuthi ube yilockdown njenge Italy njenge Spain Australia njalo uzwile ilethetho sokusanda kwenzakalela Australia sebechala ukuthiwa yilockdown la lapho eBritain ngabona iyabuye
yabona labantu ye kokulo baba umkhokheli othi sibone zamukusimjeni zokuhlela umkhokheli mbona zani kokona othi singi ye baba umkhokheli kunjani
yaphila iphila kube njani
hayi siyaphila kakhulu sibili ye sobona akutshela abantu ukuthi ngapi khonapho njalo ukuthi usebenzani.
Mina ngise Cape Town ngisebenza kwa Uber. Kase ungabheka ngibona lapha ngise eParkini indawo khona iParki nje ngitshele emotweni.
Abantu bagwele lapha eParkini akula nje nethu fake imask just show nje ukuthi hayi uyazivikela what. Wena ngwakho unga udrive abantu khona nge Uber. Awesabi yini mzana?
Ukwesaba, ukwesaba ngesaba kakhulu, ngesaba kakhulu. And kwase ema airport angisa light band airport.
Indaba.
Hayi ebu ngizola isona wakulapho unjani ingathi ama cases amaningi abantu abavela ngaphandle abekumzisi ile nje. Abekumzisa lapha eSouth Africa.
Hayi kuba ngakhulu ke mkokheli ungajola kusasa mntakama.
Ngulungu.
Yes, siyawuzwa kakhulu baba ke umkokheli Prince. Umkokheli Prince unjani? Kunjani eKapa kona?
Hayi kuthule kuthule kuthule. Abantu basezindlu.
Uthe kubaba ubonakele. Ubonakele? Kunjani baba?
Hey Rizan baba.
Siyaphila ngapi kona?
Eh ngilapha eLondon la eGoli la eSpring.
Kunjani eSpring?
Ah kuzima kuzima athi ngobhekise ngise hostel la na kuna naye umuntu oyedwa abantu bazivalela ezindlini la. Eh kuzima yabona izindlu zakhona zonke lezi zindlu zakhona abantu bazivalela ezindlini mawu nokha bakubheka ama fastest.
Yema toto kanye kulo kuzima ne.
Ah kunzima kunzima kakhulu asina nama mask ukuphiwa lutho lapha uyazihambela nje hamba uvale ngesandla kodwa ungazi umuntu ekhotheni
lokuqhawulana liyaqhawulana sibe la cala celene
eh hayi hayi lana umuntu akaqhawulana lana sokunzima lana thalana sesingaphezulu ka 400 so yabona ukuthi into yakho nasenzi
yey kunzima so nani sizivikela njani khona lapho mtama
hayi siyaziyenza kodwa siyathenga ngama mask okusizithengela ngemali zethu masi kuthule kodwa kusatholakala sekunzima
noma masango ona kuthengwa ngapha khona.
Ah mawuhambe kahle wathole ezitolo uyakhona kwathola esifana nabo Shoprite ngakhona kwathola ama mask nakho bo cash build la
phoke umkhuhlane lo uyangaphi egoli kona.
Hayi kunzima kunzima abantu impela abathi mabethola ama mask noma umuntu engathola noma ihambe bophela ijesi impela ezokuvala impilo ngoba kunzima kunzima.
Labo ngabanye babalaleli bekhuluma ngokuthi bona balibona njani udubo lwe-coronavirus kuhlelo oluphume enkundleni yokuxhumana ye-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Indebele bekhuluma loGibbs Dube we-Studio 7. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilaso. Osakhulayo uZororai Makhambe usebe isizalwane sakuqala seZimbabwe yokubulawa ligcikwane le-coronavirus eHarare. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.